Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 1 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Odokotela beparire nyatwa bathi umumo usufike kuzinga elibi kulesi sibhedlela ngenxa yokusilela kwezinto zokwelaphisa izigulane. Ibandla le-TCCC lithi selithumele iqula lalo ebhinga ukuyalondoloza ukuthula kulandela udlakela oluqhamuke siyabhuwa kuthangela izolo lapho elithi amalunga alo atshaywe ngabezanu PF. Kwezemidlalo iTunisia isiphumile kumidlalo ye-World Cup lanxanje inqobe iFrance izolo. Kambe iCameroon yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi umumo usufike kuzinga elethusayo esibhedlela separire nyatwa eHarare ngenxa yokusilela kwezinto zokwelaphisa izigulane ezigoqela amaphilisi, igazi, amanzi kanye lemichina yona ehlala ifile. Linhlanganiso iveze lokhu kuncwadi yezikhalazo eyilobele umqondisi walesi sibhedlela izolo, icela ukuhlangana laye ukuze baxoxisane ngalolu daba. Ukuma manzonzo komumo wesibhedlela lesi kuza ngesikhathi inengi lithukuthele phezu kwenyathelo likahulumende elokupha abaphathi ntambo bakhe ama-ministers lamalunga ephalamende izigidi lezigidi zemali yaseMelika. Amalunga ephalamende awamabandla omathathu anti awezanu PF TCCC le MDCT aphiwe inkulungwane ezingamashumi amane $40,000 ilunga ngalinye. Kwathi abaphathi ntambo baphiwa ingxenye yesigidi $500,000 umuntu ngamunye. Inengi lithile imali edlalisiweyo ebimele isebenze ezibhedlela. Kolunye utaba olwehlukileyo, iziphathamandla ekolishini leBulawayo Polytechnic sezilobele abafundi zibaxwayisa ukuthi kabasavunyelwa ukugqoka izigcebhezana, izigqoko ezikhanyisa izitho zomzimba, amapatapata, amabhulukwe alengiswayo kukhanye ingamuva yomuntu, kanye lezinye impahla ezinjalo ezitshiyeneyo. Le yinto ecunule kakhulu abafundi. Ibandla le-TCCC lithi selithumele iqula leziphathamandla zalo ebhinga ukuthi ziyelondoloza ukuthula ngemva kodlakela oluqhamuke siyabhuwa kuthangela izolo lapho leli bandla elithi amalunga alo atshaywe khona ngabasekeli bezanu PF. Umeli webhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ufake imifanekiso eveza abantu abatshayiweyo balimala kakubi abopha igazi. Waloba enkundleni yeTwitter esithi ngamalunga omdeni wakhe. Udlakela lolu luza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections awudinga amakhansila ayisithupha ebhinga. Kuqhamuke udlakela olufanayo einsiza lasematobo ngesikhathi sama-by-elections asanda kwedlula. Ilunga le-TCCC ebhinga umnumzana Fanuel Chumazala Utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi omunye wabalimeleyo ulaliswe esibhedlela kuthi abanye babalekile emizini yabo.
Lapha ewadini 6 esikaLand ukuthi umuntu oyedwa olimele kakhulu emaceleni ngapha langekhanda ekalungwini lapho kuthaywe khona abantu abaningi because kuthiwa abantu abangu-9 singakhangela njengalapho esiyakuzuba etenoku lapho kuthiwe khona omunye indoda walinyazwa kakhulu emaceleni ngapha lekhanda wathe uthe ephuma eshop bezithengela nje egqoke i-t-shirt ye-CCC kwabuya-ke imota ekade zibhaliwe ukuthi yi-ZANU-P F kulabantu kade begcwele emoteni lezo akade begqoke ama-t-shirt athengisela ukuthi ZANU-P F bathi sebesehlile-ke bamugijimisa umuntu lo baze bambamba baqalisa ukumthaya amacele wonke bathaya ngezinto zonke kade belazo ekalungwini izamtiko zicabangele ukuthi ingawina but I think sokusobala kibo ukuthi awusoze bayiwine iwadi leyo
sikhuluma nje bangaphi abatshayiweyo libahambisile yini esibhedlela
sikhuluma nje abatshayiweyo okuqala lo okuwadi 6 esikalenge phakathi kobusuku izolo simhambise esibhedlela sedinga hospital but singahambisi esibhedlela samhambisa emapholiseni ukwenzela ukuthi ayothola iziphoti egcweleyo but it's worried kakhulu ngabantu abangapha esiyabhuwa abayibo abathawe kakhulu omunye befuna ukubulawa kuze kwakhala umbombo ebusuku lanamhla emini bekukhala umbombo so kwabe sebebuya-ke abantu bezanu besebefuna ukuthi beyohlasela futhi esibhedlela so then i-team yethu idispesile bonke nalaba kade begula babalekela egangeni ngikhuluma nginje bengixoxa labanye bami abasegangeni akhonale ekalungile esiyabuwa then bebedinga usenator sinampande onguye ngu-team leader okuhamba ngale ukuthi kungani funa ukuthwala abantu laba abahambisedini so baze beyofika emzini wakhe belokhu bemdinga kodwa bamtholanga
bakhona abalokhe besesibhedlela
omunye lo okade sesikhosi siyabuzuba elokhu esesibhedlela kathesi edinga hospital laba abanye kade beseclinic so asikwazi sikhuluma nje ukuthi bangathi banyamalele bayegangeni labo kumbe baye emakhaya because abanye abakwanisi ukuhamba esikwaziyo ukuthi inani leli lizakhwela ngokuya kwesithathu because sizwa kuthiwa abantu laba ekuseni le mini bahambe futhi besenza khonoku
abantu labo banjani elithi ngabeZANU-P F
esikwaziyo ukuthi kade bekhuluma ulimi lwesishona because bebengazi sisane labantu laba kade bebetshaya bebabuza imibuzo bona behluleke ukuphendula ukuthi bafunani thina esikucabanginayo ukuthi abantu bakithi i-local ZANU-P F leyi khanya ngani inyuse abantu bokuza khonale ukuthi bazobancedisa bona bezisaba ukuthi bengabonakali
umnumzana Fanuel Chumazala isakhamuzi seBhinga njalo ulilunga le-CCC usithandekile Mhlanga uxoxe njalo lesiphathamandla seZANU-P F emangweni munye umnumzana Kulakwashe Munsaka yena othi abe-CCC yibo abahlasele amalunga eZANU-P F
okwenzakeleyo yikubana abantu be-CCC bethunywe ngu-Honorable Prince bathethe imota behamba lobaba uHebert Nampande former senator oweBhinga district lobaba uPatrick Nene u-former member of parliament oBhinga North bathwala ama-youth esiyabhuwa bewahambisa eKalungwizi lapha abantu beZANU-P F abavela endaweni ezijeneyo bezikempe le khona phana becampaigner khona phana bengikhona ngingabachiya khona ngapho becampaigner kakuhle sibili lathi zaaddress abantu kodwa laba bahamba amarekeni abe-CCC besiyachaya abantu beZANU-P F kade bekempe eKalungwizi secondary school bavaleke ebusuku bangena egangeni abantu beZANU-P F besitinta bethi sokunzima ngapha abantu be-CCC ama-youth balapha bayasilwisa ekwenza ukuthi ukuthi ufonelwe amapolisa kuvulwe idocket kodwa abantu laba be triple C baqhubekile njalo so bathi bebalwisa abezani PF labo babona sokunzima baqasukulwa so akulwa esingathi lowu nguye o right lo nguye omubi bonke balwile ngabafana nje abasakhulayo bafuna ukufundisa ukuthi hashi bafana abasakhulayo lingaba ngumsindo lingalwi yibo nje kade besilwa ku ground
ngezenye indlela konke lokho abakuchoyo abeCCC yokuthi bekulabantu abakholoma isishona kukhale imbobo njalo omunye ulalisiwe esibhedlela akusoqiniswa kwenzakala
lokho kuthiwa kulabantu besishoneni hatshi ngabantu abadala nje kade bevele bezigempele laba kade bevele becampaigna kuhle ngithemba lo chief ubabonile ngoba siaddresse uchief ekhona abantu laba bevele eHarare abavele endaweni ezijeneyo elizweni so akulabantu abalethiwe ukuthi bezoba ngaumsindo njalo akula mbhobho ekhalayo ebhinga abantu akulabantu abahanjiswe ebhinga hospital ngamamayina injuries bonke abe-triple C bahambile abezane PF labo kanjani bahambile bayalatshwa esiyabhuwa clinic okungama-injuries okuncuncuncu ubaba u-honorable prince onguye u-MP ngumuntu othanda umsindo kakhulu ngabona ukuthi hayi lapha singadliwa lapha uyaqalisa umsindo ukwenzela ukuthi international community gijime ithi sokulomsindo kumele sikhumbule ukuthi nguye umuntu ohlukuluza umfazi umfazi waze wambalekela sibona amavidiyo umfazi etshaywa nguprince nguye umuntu abantu bemekwazi ukuthi sidila layo imafia so ngumuntu othuma abantu ukuthi bebangumsindo mina kuthanya enhlangane laye sakhulumisana egijime siya simathelele lapha kade eronge imatshi yokuthi bebangumsindo abantu bezane uPF babaleka kwacina siswele umuntu wokuba ngayo umsindo njalo ngumuntu osebona ukuthi sokule pressure imali lezi abaziphiweyo ama 40,000 sefuna ukudivert attention yabantu
umnumzana kuda kwashe Monsaka ngowebandla lezane uPF ebhinga siza khulumisana lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli webhinga North aziphendulele laye okukhulunywa ngumunsaka kunhlelo zethu ezilandelayo iZimbabwe Gender Commission ithi lanxa kule mithetho evikela abesifazana efana lowe Domestic Violence Act kanye lesisekelo sombuso welizwe iConstitution izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama ziyanda elizweni. Lekomishini iveze lokho emhlanganweni ewenze ngomabonakude weZoom izolo obuqondane lomkhankaso wokulisana lokuhlukuluzwa kwabomama osaqhubeka we 16 days of activism against gender-based violence. UAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Iningi labakade besemhlanganweni lobathi bakhathazekile ngenani eliqansayo lokwephulwa kwamalungelo phakathi kobulili ezweni kodwa khona kulomthetho okumele umelane lodlakela iDomestic Violence Act. Lonyaka lomkhankaso unanzwa phansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls.
Siyakhathazeka kakhulu njengecommission embana ukufaka umthetho obukhangele kakhulu esingathi Domestic Violence Act kanye lezinye izisekelo ezinye ama sections akhona kusisekelo sombuso afana lo section 51 ekhuluma ngesizotha nobuntu bomuntu.
Umqondisi weZimbabwe Gender Commission kwabulawayo umnumzana Dalubuhle Sibanda uchasisa asebekunanzelele ngalolu dubo elizweni
sithi kulabo abaphephileyo ama survivors lomphakathi jikelele kumele ba-report zonke indlela zodlame ukuze ubudlwangudlwangu lobo silwisane labo. Njalo futhi siyatsho njengeZimbabwe Gender Commission sithi kakuye phambili inhlelo zokukhusela amathuba kwezomnotho. Ungakhangela ama-survivors odlame bajare ukuhlala besithi bahlalele abantwana kodwa kungaba le nhlelo zokuthi labo bathole ukuziphilisa bakwanise ukuthi bazimele basuke kulolu dlame. Njalo futhi siyatsho kakhulu njengeZimbabwe Gender Commission ukuthi akuye phambili ukufundisa amantombazana ngoba amantombazana yiwo yikusasa lethu.
usekelwe ngumphathi ntambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Bengicela ukuthi sifakene amakhanda ethu ndawonye, sisondelelane, sibambane ukuze sikhulume ngalolu dlamuso oluthe lwaphungutiniki phakathi kwemizi, phakathi kwezicinti.
Unkosikazi Deborah Mugasa wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association, yena ukhuthaze abesifazane lamantombazana ukuba bengafukameli udlakela. Umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence usungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women ugqitshwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhla ka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Ngimele umsakazo we Studio 7 kwaBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezenotho zithi uZulu weZimbabwe ubhekane lekhefu lekhisimosi elinzima kakhulu ngenxa yokudula kwezinto. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Ngokubona kwami udobo lwemali lulokhu lukhona lapha eZimbabwe ngoba sinabantu abathengisayo kodwa bafuna ama-profits amakhulu kakhulu. So kungasenani ukuthi abantu bazuze amabhonasi kumbe bazanikwa amabhonasi, akubone enceda lutho ngoba intengo zizakhwela. Njalo nxa sikhangele sabona ukuthi ama-salary abe-low, so even ibhonasi yangkhona iyabe iphansi. So khathesi nxa sikhangele sabona ukuthi abantu abaningi baya bengakwanisi ukuthi baphile babe nekhisimusi enhle futhi ngoba izimali zangkhona ziyabe zifilela. Uzobona ukuthi abantu abanengikhathesi sebesebenza imisebenzi emibili emithathu abakwanisayo abangenelisiyo abangasuthi lutho zale bafake ithemba ku-diaspora. Kodwa even kunjalo uzabona ukuthi into ezifunakala nge-household ngenyanga inye ngayinye ziyabe zidura kakhulu, sigcine sikuma-$81,000. Uzabona ukuthi khathesi kuNovemba lemba abantu bayebesebelungiselela futhi into ezinjengamasukhi awomnyaka ozayo. So uzabona ukuthi izimali ezeyo zitholakala ziningi kakhulu ukwedlula lezo ezitholakala kume ngabantu abasebenzayo one or two jobs khathesi.
Nxa uqathanisa umnyaka lo wedluleyo ka-21 lawona lo ka-22 ubona kuzaba ngcono yini lo nyaka?
Ungaba ngcono siya phambili kodwa khathesi ngathi i-COVID kungasenani ukuthi kayihlekho. Abantu abaningi abakafiki lapho ababekhona i-COVID ingakabi khona. So kungaba ngcono ithemba ngelo ukuthi engxenye kusukela ngo-2023 siya phambi kodwa owakhathesi ungakhangela i-entertainment industry iphansi, ungakhangela i-tourism industry iphansi, ungakhangela into eziningi ziphansi. Amakhampani ayazama ukuvuka kungasenani ukuthi i-COVID isinesikhathi ingasahluphi kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INews Day ikhokhela ngodaba lwabodokotela asebethule ugwalo bekhonona ngokusilela kwemithi esibhedlela sePari Renyatwa kanye lokuhlaliswa ezindlini ezinethelayo. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise abantu beZimbabwe ukuthi bathande ilizwe labo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani kuStudio 7 abasakazi laba laleli. Mina igama nguThembelani Wonkala, ngiphuma enkanye kwamabhada iVillage.
angithandi ukuphawula, ngithanda nje ukuhlala ngilalela ngizwe imibono yabanye abantu, kodwa kukhona sokungishise kwaze kwangenza ukuthi lami ngizame ukuthi ngike ngiphawule la maqondana lama labalandeli bebandlaleli bathi CCC. Hayi bafowethu, yekani ukugxeka wonke amabandla, yekani ukugxeka wonke amabandla, kube izaphu, hayi izaphu idlalisa amavoti, kube i-MRP hayi isetshenziswa izanu. Kanti lina lifuna kube njani madoda? Why lina lingayenziwa kwenu lekele ukugxeka wonke umuntu? Iphathe lebhora izanu, bhekanani nezanu.
Studio 7, linjani lonke basakazi nabalalela amaZimbabweni amahle. Ngilombuzo ebantwini bakithi kakhulu emathebeleleni South le North, ukuthi bantu bakithi abanye sisekele izaphu, abanye CCC, abanye MRP, abanye kangaka. Kodwa umbuzo wami lapha ukuthi uba ngempela sifuna intuthuko, uba ngempela sifuna ikusasa lethu kanye lelabantwana esibazalayo ukuze babe lekusasa engcono, babe lemfundo. Ake sikhangeleni emhlubulweni wakithi ukuthi ungaye ofisini, uye ekhempi yamapholisa, uye ngaphi, uzathola abantu beMpumalanga ebabasebenza lapho ezikolo. Amateacher asekhona ngasuka eMpumalanga afundisisa iNdebele esiqhamukileyo. Ngike ngathola kwenye indawo kwesinye isikolo kubhalwe esiNdebeleni abantwana abafundisa uGrade 4 kuthiwa kumnyama tsu, kufundisa umntwana wesikolo, abantwana sebefundiswa amapoem ngolimi lwesiShona. So esikuchoyi ukuthi right nalowo muntu otufuna ukuqamula ilizwe ngwakomoya, akulandebele lakomoya, amabantu bakomoya ngamaRoma. Singazi mhlawumbe engxenye mina ime ngingakwazi imbali kahle, kodwa iNdebele lakomoya, iNdebele lwakoRose, sengathi nje umqondisi mbona ngathi uzadlala ngengqondo zabaningi. Sekuthi ngabe siyadinga abantu esibonayo ukuthi lathi njengemathebelelendi, lathi njengabantu besiNdebeleni sike sibe lekusasa engcono. Imigwaqo yakithi ifile, izani ikhuluma ngokuthi igebha amadamu, akula damu lelilodwa eligebha kithi ngapha.
Salubonani Studio 7, linjani? Siyaphila, siyabonga izindaba ezingaka lesethulela zona ngokwenzakala elizweni lethu. Hayi ngithi mphawule nje ikakhulu kulabo engiloku bezwa abafowethu besithi bona kasivoteleni CCC, sikhipheni zanu, sikhipheni zanu. Ngithi mina ngiphendula abantu abanjengabona labo ukuthi hayi thina vele njengamaNdebele thina esesizwile imeseji evela kumqondisi, ngasilawo umoya ukuthi sikhiphe CCC, ngoba CCC ayisithi esayifethwane esokuthi sifake izanu, ngoba kuthiwa sikhiphe izanu ngoba izanu ayisithi esayifakayo. Thina sithi phambili ngomqondisi, sithi phambili ngomthwakazi, ngoba enye futhi into enjabulisayo ukuthi abantu bakithi bayayizwa into ekhulunywa ngomqondisi, bayayizwa abantu abaningi kakhulu abalendlebe zokuzwa bayezwa. Laba balokhu besithi bona siyasikhipheni ilokhu zeni izanu ngochamisa, hayi lizayikhipha loo dizanu ngochamisa.
Sanibonani balandeli bakwa-Studio 7, bonke labasakazi. Hayi siyabonga iindaba zenu elizinika zona nsuku lemihla. Jabula namhlanje mina ngiyandi ngamazwi. Into engikhala ngayo esigabeni sakithi enzisa ubuhlungu, esigabeni sakithi eGwanda, ngizwa kuthiwa sokulobhinya osehluphile nje njalo uhlupha, uhlukumeza izalukazi ngakakhulu. Kanti ubhinya lo waye engabanjwa ngoba ngesikhathi sikamgabe lokhu bekungayenziwa lezo zinto lezo. Besikwazi ukuthi kungathiwanga kulobhinya bekulwesela eselihluphile endaweni, kusiyo phela iviki loo bhinya uyabe sebanjiwa, wagwejwa, wavalelwa ejeni, wathatha amakhiva alahlela edamu. So manje-ke ngalesi sikhathi wayi kuze kushaye lesi sikhathi lowo muntu engatholakali njalo, ngathi akuthathwa action nje. Kanti lisho ukuthi akusi bantu bezanu bonaba nje, akusi izenzo zezanu zonezi. Amina ngiyasola mina cause vele ngathi lo mthetho sokunqamukile lapha sinzi nje kwaphuma umgabe nje, ngathi into asahambi kahle la.
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Kwezemidlalo, iTunisia ihlasele okwesilo izolo yanqoba iFrance nge-1-0 emdlalweni weFIFA Soccer World Cup. Kodwa lokho akuyisizanga ngalutho ngoba ihle yagunyulwa kumidlalo le ngemva kokwehluleka ukuthola imiklomelo eyaneleyo. Namhla khona iMorocco izanqikilana leCanada, iCroatia izabhuqana leBelgium kuthi iJapan idlale leSpain. iGermany yona izaqoqwazana leCosta Rica. Sibuze umlandeli wenguqu uDifa Dube ukuthi ubona iMorocco idlala njani namuhla.
Phakathi kweMorocco leCanada umbona ngathi iMorocco iza kwenza ngcono. Sikhangela ukuthi iMorocco inqobe laphana ilizwe leCanada ukwenzela ukuthi la iqualify kuma group stages ayo, iyenelise ukuthi iqhubeke iye ku next stage, ngoba njalo isehlandleni elingcono kakhulu elingenza ukuthi iphumelele ukwenzela ukuthi iye ku next stage. Okuyinto ekhangelela ukuthi njengelizwe leAfrica abantu abaningi abeAfrica baseka kakhulu amazwe lawo aweAfrica aloko esaqhubeka esadlala laphana emidlalweni World Cup.
Iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo?
Lo ngumbuzo onzima kakhulu baba unkomo wakathesi, ngoba esikhathini esiningi kulokuba imvama ukuthi sibone amaqembu amakhulu kusaziwa ukuthi kulamaqembu amakhulu afana nalabo afana nalabo France, amazwe amakhulu afana nalabo Germany, afana nalabo England, afana nalabo Brazil. Sivama ukuthi siwabone kuyiwo anqobayo sonke isikhathi, noma etshengisela ukuthi alokunqoba. Kodwa-ke okwakathesi ngendlela okukhanya zibhuqana ngayo laphana angeke kuze uzukutsho sibili ukuthi eqinisweni yiphi enganqoba. Kodwa-ke ngobuningi bethu sikhangelela ukuthi mhlawumbe njengoba iBrazil kuyiyo vele evame ukuthi yaziwe ngokuthi inqobe esikhathini esiningi ngenxa yokuthi iba lama-players adlala ezingeni eliphezulu kakhulu. Abantu abaningi basakhangele njalo ukuthi iBrazil ukuthi kuzabe yiyo ezanqoba. Kodwa-ke kusasenzima kakhulu khona ngenxa yokuthi sibona amaqembu noma ngithi amazwe amancane ebhuqa la amaqembu amakhulu, noma ebhuqa amazwe amakhulu la avame ukuba makhulu kwezebhola. Kodwa-ke siloko sikhangele sitetlo amehlo sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni elizweni laseQatar, noma mhlawumbe kodwa-ke lakhona bekungabe kuhle ukuthi siyibone indondo le isale Afrika. Bekungabe into engabe enhle kakhulu, ngoba iyabe iphakamisa i-Afrika yonke ngokwayo.
Umnumzana Difa Dube ulandela ezemidlalo yeFIFA World Cup equtshelwa khona le kweleQatar. Asazike ukuthi iyozala nkomoni. Siziphetheke ngokukhangela imbiko elifake kuFacebook lapha ekhasini lethu kudaba lwezicephezana ikolishi lakobulawayo elepoli lital safuna abantu abagqoka izicephezana. Bayathetha abantu lapha kulama comments amaningi. Kulo Thuba Ncube lapha uthi hayi khona la amanyala esiwabona egoli la, ngezinye indlela uNcube uya kunqoma okwenziwe ileli kolishi. Umkhwamamba uthi benza kahle kakhulu lapho. Omunye layo uthi number one. Omunye ukhala ngepatapata lapho uthi le patapata lalo selivaliwe bakithi. Hayi, siyabonga ke, sizishiyeke khonapho ezekuseni. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ezibuya ngesikhathi sika-7:30. Kuyabe kuqaleke ezesishona ngo-7 o'clock entambama phela. Mina lani asidibaneni kweza kusasa ekuseni njalo. Igama lami nguNtungamilinkomo. Nkololokwana kwamatukanduna. Mukhwezvibuyanana makamu angu.